o e indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 10 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje Kulandela ukunqoba kwebandla lezanu PF ngesilinganiso esiphezulu ukukhetho lokudinga amakhansila kwamanye amawards eWeta leTsholotsho, ibandla leMDC lithi linqotshwe ngoba kulokuqelibezela.
Kuwadi 16, ku-ukhadidenti wezanu PF ubethwala abantu ebahambisa kuma-polling station and we raised an alarm kuzek ngendaba yenaleyo. Kodwa up to now mina njengo-director of elections angatholi i-feedback. Ukuthi what action was taken ngereporti naleyo siyifakileyo
kodwa ibandla lezanu PF lithi lizinqobele kuhle kukhetho njalo kuyazakala ukuthi ele MDC licatsha ngomunwe linganqotshwa
vele ngabantu abahlala benezizathu zokuthi nqabe lapho bayihlileke khona kulokuthi bavume ukuthi hayi into kazibamelanga kuhle izolo bebetshaya ne-harvest house ngale abalungisa izinto zabo indlu yabo bayilungise babuyele kuma-rural constitution bayelungisa kuhle amaqekaza bephathi
amapholisa abikwa begcwele ngobuningi bawo edolobheni leHarare kulandela ukuvinjelwa kwebandla leMDC ukuthi liqhube umhlangano werally emavuko namuhla ngezizathu ezijiyeneyo
so njengebandla sesizathuma-ke ugatsha lethu olukhangela ngento ezinjalo luyocubulula kungacubulula selizakale sazise efithathayo ukuthi sithatha waphi amanyathelo abatsha balilungile labo ukukhuluma umbono wabo
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa ukuwona lo umsakazo Kulandela ukunqoba kwebandla leZanu PF ngesilinganiso esiphezulu kukhetho lokudinga amakhansila kwamanye amawards eWeta leTsholotsho ibandla leMDC lithi linqotshwe ngoba bekulokuqelibezela kuward 4 eWeta ibandla leMDC lithole amavoti angu-65 kwathi eleZanu PF lathola angamakhulu ayisishiyagalombili lamachumi ayisikhombisa lanhlanu 875 eTsholotsho kuward 16 iMDC ithole 147 iZanu PF 623 kuward 20 eTsholotsho iMDC ithole 211 votes kwathi iZanu PF yona thola 414 umnumzana Thulani Moyo umqondisi wenhlelo zokhetho kubandla leMDC eMathebelele North usichasisela okuningi ngalolu daba
So ama results lawa they are not really reflective of ukuthi abantu on the ground bathini but are reflective of ukuthi indaba yokuthi izanu iyabe iyenze esingakuthi i vote buying ukuthi abantu babhekelwa izinkwa abantu banikwa umumbu abantu babhalwa amabizo osabhuku batshela ukuthi uya labantu bakho and abantu bakho batshela ukuthi bayavotela ngakho siwe sesikhangela njalo ukuthi yona izek siwe sikhangelela ukuthi njengo-referee ibe partial kodwa uyabunanzelela ukuthi wonke ama-complaints esiwa-raisayo they are not being taken into account and akula action ethathwayo I'll give i-example eyenzakeleyo like kuwadi 16 ku-ukhadidenti wezanu p f ubethwala abantu ebahambisa kuma-polling station and we raised an alarm kuzek ngendaba yenaleyo Kodwa up to now mina njengo-director of elections angatholi i-feedback ukuthi what action was taken ngereporti naleyo siyifakileyo. Sibe sesinanzelela futhi ukuthi kulomunye u-polling agent wezanu akade etshela abantu within the polling station ebabivela eceleni ebatshela ukuthi hambani yovota lapha. Sa-raiser futhi i-alarm and nothing was done.
Umbiko owethulwe yi-ZESN ehlolisisa ukhetho izimele. It uthi bekungekho okuningi okuhluphayo kuqhutshwa lolu khetho.
The election is not an event, it's a process. So sikhangela ukuthi kuqaliswa ukukampeyina kuyabe kuvele kuhambe njani, kuyabe kulandelwa yini isekelo sombuso. So all those things zigcina zicontributa to the end product, ever i-result ye-election. ne intimidation nale ngisho ukuthi abantu bebesethuselwa ukuthi mina linga ungatholakala kuphela ungani wena usekela iMDC. There was this victimization, then you were being threatened ukuthi siyakutorture, especially kuma resettlement areas. So uzananzelela khona ukuthi kube kusenzakala well before the election day.
Lo mnumzana Thulani Moyo umqondisi wenhlelo zokhetho kubandla leMDC eMathebelele North ubexoxa ecingweni le Studio 7 silokho sekudaba lunye isiphathamandla sebandla lezana PF Cholocho umnumzana Believe Gawule uthi ibandla lakhe lizinqobele kuhle kulesi sigaba njalo kuyazakala ukuthi leMDC licatsha ngomunye linganqotshwa.
Sizathi ukhangelele kakhulu sithandekile besibisela ama-awards nalana ama-councillors njengoba ama-councillors ethu amabili akuma-awards nalana axotshwa ngokunye okwakubalwe ngu-local government minister ukuthi akuhambanga kuhle. Ngokunjalo vele ngawethu ama-awards lana vele indawo yethu yonke i-territory yethu liyana ngale kade kuyikwenza nje ngoba kade kukhanya ukuthi vele vele akula opposition laphana kade kungela lutho nje ikade izihambela yodwa nje iZanu PF izenzela kuphela ilokuzeni yayo kukhethelwa izona.
Sikhulume lalo ibandla leMDC bathi bekulokwethusela okunjengokuthi amawadi lawana kuma-resettlement areas.
Umuntu angeke echathe ngomunwe vele ngabantu abahlala benezizathu zokuthi inqabe lapho bayehluleke khona kulokuthi bavume ukuthi hayi into kadziwamela kakuhle izolo bebetshaya ne-harvest house ngale abalungisa izinto zabo indlu yabo bayilungise babuyele kuma-rural constituents bayelungisa kuhle amaqeqaza bepati baconcentrate balungisa ipati yabo kulokuthi batshone beblame ukuthi ye abantu ade besethusa lekinovela ngapho umuntu ethusa lomuntu ngathi ufuna ngesikhathi sanamuhla sezihlangane labo sicocisane labo sikhulumisane sithekele namadringi sinathela sitshela sitengisane ukuthi hayi kalikho lina nabantu kathi esilapha kalikho kuground but kule ndawo ukuthi noma sofike ngaphi kupoint engaka awuvunyelwa ukuthi likhambe lithwelele lindanjani umthetho nala iyalandelwa izeki yenza umsebenzi njengomsebenzi ende ikwazi kusenziwa la izolo.
Ibandla leMDC lithi lithwaliswe amagabha avuzayo ngibandla leZanu PF bayalelwa imhlangano njalo lodlakelo lukhona bekulesandla sebandla leZanu PF.
Yonke into iZanu PF lesandla yonke into okwehlukahlukelwa kwabo iZanu PF lesandla ukutshana kwabo bebodwa besilwa okwabo kuba izikhundla kulabanye abangene ezikhundleni omunye engakabekwa konke lokho balokhu besilwa izimpi zabo eziningi konke lokho beseblame iZanu PF on that. Lemhlangano yabo abantu abayiyalelwayo akula abalungisise into zabo isikhathi sikhona nxa befuna into zabo zibahambele kuhle bestop ukublame abanye abantu for no good reasons at all.
Lo mnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZanu PF eCholocho asenelisanga ukukhuluma lekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ngalolu daba. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk tholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Amapholisa abikwa agcwele ngobuningi bawo edolobheni leHarare kulandela ukuvinjelwa kwebandla leMDC ukuthi liqhube umhlangano werally eMavuku lamuhla ngezizathu ezichiyeneyo. Ngakwelinye icele ibandla leli lithi lisadingisisa ngodlakela oluqhamuke emahofisini alo eHarvest House izolo. Njalo umbiko owethulwe lugatsha lwabatsha namuhla awusombono webandla lonke. Okuningi ngenhlelo zaleli bandla lekusasa yalo asikuzweni kungxoxo esiqhubela umgcini sihlalo wayo unkosazana Thabita Khumalo.
Sibezindlela zokuthi sicubungule sicwayisise udaba la izulu ukuthi kuvele kuhambe njani thina esokuzwileyo sisemhlanganweni njengenational executive size inkwelo ukuthi kwenzakaleni kasikwazi. So njengebandla sesizathuma-ke ugatsha lwethu olukhangela ngento ezinjalo luyocubungula kungacubungula sebezakale sazise sesithatha ukuthi sithatha waphi amanyathelo. abantu abalingi nabo ukukhuluma umbono wabo kodwa ukuqhakathekile ukuthi lanxa ukuthi kulomuntu weteswa icala kuqhakathekile ukuthi sicubungule ngoba esebulungu bathi umuntu wonke uinnocent until proven guilty.
Ibandla lakho lenqatshelwe ukuthi liqhube umhlangano we-rally eMavuku eHarare alo amapholisa kubikwa agcwele emgwaqweni kuzaphetha ngani lokho?
Isiphetho saso kusezandleni zabantwana baseZimbabwe. Izanu isiphelele abasafunda kuzwa nje ukuthi kuthiwa kule bandla kuthiwa i-MDC. Akusimangalisi ukuthi lokho besabisa ukuthi sihlangane loZulu. Ungaba lokhophe abangehluleki ukuthi banelise ukuthi balubambe. Uyakubona njalo ePhalamende sesisenziwa ukubanjwa ngentamo ukuthi sivume ukuthi siyahlonipha umnangagwa. Sebe zafika esigabeni sokuthathela imali zabameli bePhalamende. Ngethemba lokuthi kwena iviki esayivula njengoba sizakhangela ngezimali ezisebenzisa lilizwe abathi ibhajethi nezilungu ukuthi kuzaba lomunye umkhosi ngoba kuzamele bafake omunye umgoqo. So lapho esingena khona bazama ukuthi bavale kodwa inguquko ayivaleki.
Abanye njalo bathi ibandla lakho selinjengenja engalamazinyo ngoba akukho okunye likwenzayo ngaphandle kokutshona likhala kuphela ibandla lezanu PF lilokhu liqhubekela phambili linqoba lakukhethu.
Ngumbono wabo lo uma uliloja endlini yomuntu ebroderi kwangalo kutshontsha khona uthi lokhu lele kuvuke kube lezulu ubone sokunetha. Ungavuka uyadinga abantu abalungisayo ukuthi bazoyilungisa leyo ndlela engase yakho. Thina sikuhulumende asiyo hulumende. Njalo ngingase sithi asinamazinyo. Singaba namazinyo aphi thina singavusi. Silwisana nabantu abavusayo abantshontshayo. Ukuthi sihambe sinyathela izidumbu zabantwana baseZimbabwe ukuthi siyevusa. Angikholwa ukuthi umbuso wankulu ungaba muhle. Esingakufuniyo kuchithakala igazi labantwana baseZimbabwe. Ngoba ukufa komuntu yedwa kuningi kakhulu.
Umkhokheli we-MDC uMnumzana Chamisa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe kuyonale iviki. Kuyini abantu abangawukhangelela?
Sizakhangela ukuthi thina njengebandla le-MDC uma sikhuluma ngokuthi ilizwe leli lingasukuma libe ilizwe elingasabisa umhlaba wonke jikelele, singakuguqula njani umnotho lo osukuleyo izandla? So baba uChamisa uyacacisa kuZulu ukuthi siyakuguqula sokuthini. Esingakufuniyo yikuthi sithi khona sikhumisenani kumisani umlota esakwenza ngejeniyo. Sesikhumisane labo umlota sangena thina sicabanga ukuthi sisebenzele uZulu kanti bona siyababhandija bathi bevuka isivukampunzwana lapha bona vele sebonile. Asilandeleni imigoqo esayifaka njengebandla le-MDC ukuthi nxa lifuna ukuthi into lezi zikhambe asilungiseni ama-reforms sikhangele khonokhu kubosha esikwenzayo khona njalo sikhangele o-media reform kuningi sesakubhalela izami.
Lo ke ngonkosazana Tabitha Khumalo umgcinisihlalo webandla le-MDC sixoxelaye ekobulawayo. Okwamanje seselichiya okwesikhatshana ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane lamasiko.
Benganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola.
Singalitshola njani izulu kandaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube. Lamhlaka silo mnumzana Greta Sibanda yena owaziwa kuthiwa nguVodloza phela. Nguye umgcini sihlalo weKing Zilikazi Royal Trust sikhuluma ngamasiko esintu. Baba Vodloza kunjani?
Ngiyaphila Mthembo, ngibingelele futhi nabalaleleyo kaphela.
Ye, siyabonga kakhulu ke Vodloza. Siyabona ukuthi kulento eziningi ungani zihambe kuhle nxa sikhangele zamasiko lapha. Sikhangele kakhulu khonokho okuhambelana lenkosi uMzilikazi lolobhengula kwamaJobane. Ongani kuyonakala abantu bathi isizwe singani siyachabalala nje lolimi lalo kalusahambi kahle. Uyiwa ngaphi khona
baba
Vodloza?
Baba Mthembo, kukhanya ukuthi sivile empeleni empeleni. Ye, lokho ngingavumelana nalabo bantu abakhulumayo sivile ngoba kukhanya ukuthi size kasilakho ukubambana, isize kasilakho ukuthi sime ndawonye, isize kukhanya ngani indlela sivile ingani iyathabalala. Abantu bakithi asikwazi ukuthi kanti senza kanjani ngoba kuyavela lokho kuvele lokho kuvele lokuyana izinto zikhanye zingathi azisahambi kahle phambi kwabantu.
Nxa singabalisa sibili siyabona lakhona ukuthi kambe ngubani okumele thatheke indawo kalobhengula kulabanye abathi kulo Bulelani Khumalo kube labanye balo owabo ayisikho yini okuphambanisa isizwe.
Yikho kanye okuvele kuphambanisa isizwe. Thina besithi thina njengabantu bamasiko kube kumele ukuthi izinduna ngabe zimile zangathatha uhlangothi zezwa ukuthi bonke laba bantu bathini zabahlanganisa. Manje kathi sekulohlupho lono lokuthi abantu sebethethe inhlangothi konoko manje sokusenza ukuthi kungabi lo muntu ongamaphakathi ongalalelwa mulo alalelwe langulwana. Yiluhlupho lona lesiphelele baba kaThefa.
Yes, siyabona ukuthi vele kodwa nxa sokubuya ke ubukhosi kwesinye isikhathi buyabanga kakhulu kuyachitheka legazi. Ukuthi kulungiswe ke abantu kumele benzeni.
Abantu baba kaThefa yikho sithi sinxusa izinduna zakithi ukuthi izinduna zakithi kaThefa ngabe ziyama laphana bese sithi wonke laba bantu abafisa ukuba ngamakhosi ngabe babuya phambili wazizihluze zona. Zikubone zibanike ithuba elokuthi lo akhulume lwana akhulume ngoba izolo kube lokukhala umkhonto ngabe sikhuluma senze nje indaba ngabe iphelile kwasala lo salakhe.
Ye nxa sisikhangela sibili sijula siya phambili kubona ngazani nxa kungakhethwa ke umuntu ozamela abantu besintwini kungalungiswa yini ezamasiko umuntu lo akhokele kulunge konke khonokho.
Yonke into mina ngiyibona vele baba ukuhlupheka kwethu lokukhathazana kwethu esivele silakho kakathi kuyikuthi amasiko kamanga kahle. Akekho umuntu okhangela amasiko, akekho umuntu onguyena olawula amasiko. Nxa engaba khona lowo muntu mbona yonke into izakuba khona. Izulu lizakuna, inala abantu bazayitshaya, lokubambana abantu bazabambana.
Yelo ke ngubaba uVodloza umnumzana Greta Spanda umgcini sihlalo weKing Zwelikazi Royal Trust. Sibonga kakhulu uXoxa lawe Vodloza.
Ngibonga kakhulu baba Mthembo la ukusinikeza leli thuba ngibuye ngibonge futhi labalalela kade balalele ngisithi abantu asibambene kanjalo asiboneni ukuthi amasiko ethu siyawabamba siyawabambisisa. Konke kuzasilungela nxa amasiko ethu engavuselelwa kahle.
Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver Lelisemoyeni ngenjabulo uMthembo Sithemba uGift Dube Lilane.
Ngela manyama bayawagcina masiko owawusenziwe mandulo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesilitshe njalo ezandleni zika-Mike Hove esinika uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yebo 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 mthwakazo omuhle Zimbabwe omuhle yikudibana kuhlelo lwethu labasakhulayo okhulumayo nguMike Hove. Namhla kuhlelo lwethu silo Busisiwe Dube owenhlanganiso National Youth Development Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo madodzi.
Ngiyabonga.
Awusitshela okunenge ukuthi kuyini okulethayo la?
Ngilapha kwele Melika ngilande isifundo esikhulu okuthiwa yi-Hubert Humphrey Fellowship Program. I-program encedisa abantu abavela emazweni asakhulayo njengeZimbabwe ukuthi lawo abantu bakhona bethuthuke bekwazi ukusebenzela ilizwe labo abayithi public service.
Ubona ngani uzafunda izinto ezinjani ezile njongo yokuthuthukisa ilizwe leZimbabwe?
Njengomuntu osebenzela inhlanganiso abasakhulayo ngilandela lapho kuzofunda ngokwe public policy and public administration. Basincedisa kabanzi lapho esifunda khona. Mina ngifunda e-University of Minnesota. Ngiyakodola impela. Ngize ngikhumbule koBulawayo. Basifundisa nge-public policy making ukuthi kungaba le policy li-implementa njani lilandelele ukuthi kufezwe kahle umsebenzi wakhona. Mina njengomuntu omela ama-youth ngifuna ukuthi sempenduke ekhaya ama-youth bebe yi-part of the public policy making process. ngoba kaningi ama youth asithi ay thina vele nje ngoba singafakwa ezindaweni eziningi, they are not included. Lokho engifunda lapha ngizofunda ama best practices and sengivolunteer sengisebenze nenhlanganiso ezithe xaxa ezisebenzelana lama youth. Okwakathi sisebenza nenhlanganiso yama Somali yama immigrants abavele Africa njengathi ama youth angkhona labo balama problems afana la wethu lapha bavela khona, kodwa ukwaleli balama problems afana la wethu afana le substance abuse inxa yezizathu ezithiyeneyo njengokuthi ama broken homes le ukuthi nje abanye babuya lapha belethwa ngumumo wamazwe abo. EZimbabwe siyazi ukuthi ngenxa yomkhonomi izinto azihambi kahle, so abaningi abancane abasebenzi abasakhulayo abasebenzi abanamsebenzi abayenelisayo bayahamba egoli, abangenelisiyo batshona bengayenzi lutho. But i-public policy le-public administration izamvula ingqondo ukuthi masembuyela back to Zimbabwe ngizakwanisa ukuthi kuma-projects esiwayenzayo njenge-National Youth Development Trust lezinye inhlanganiso esisebenza lazo senelisa ukuthi lokho engufundileyo sizama ukuhlanganisa lalokho okwenzakala eZimbabwe.
Ngike ngaxoxa labantu abasakhulayo abaningi eZimbabwe, bona bakhaliswa udaba lokuswelakala kwemisebenzi, njalo udaba lokuthi bathi ngesikhiwa nxa sesixoxisa ngendaba ezegovernance bafisa ukuthi abantu abasakhulayo labo babe yingxenye yalolu daba labo bathi ngesingezi be part of the decision making process angithi. Ubona ngani inhlelo ezifana nalezi ezeYoubert Humphrey zilakho ukufundisa abantu abasakhulayo?
I-Youbert Humphrey International Fellowship iyancedisa ngoba kulezifundo abazinikayo ze-leadership training in terms of participating in all decision making processes, bayakufundisa lakho vele. It's about democracy, ukuthi democracy, inclusivity and diversity. Wonke umuntu kumele be part of governance. Wonke umuntu kumele be lelungelo lokuthi ekhuluma kufunayo.
Ayisakuzwa Maduve, bengicela ukuthi ugcike uhlelo.
Ngehlelo lwe-Youbert Humphrey abafisa ukuthola ulwazi oluthile ngalo kule website e-Youbert Humphrey International Fellowship. Ithatha abantu asebe esingathi middle management, aba mid career, ukuzobafundisa inhlelo ezithiyeneyo ezingathuthukisa amazwe abo.
Hayi, siyabonga ngoba nawe kuhlelo lesizakhulana.
Ngiyabonga lami.
Mthokozo omuhle zeMbapo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 BigMyke3 yoni username yami. Kwanelo kwanamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. ZeMbapo omuhle, mthokozo omuhle, bye bye.
Siyabonga Mike.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Msakazi Nkomo labalaleli lapho engabe bekhona.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje Nkomo ngithethi gumbuzane ngenye indaba ejwayelekileyo ukufundwa, kodwa mhlawumbe ukuzwisiseka kwayo kwabanye ingaba luvili bani. Indaba esithola encwadini kaJohane isahluko sesihlanu, indima yesihlanu sisiya endimeni yesificaminembili. Ufundeka kanye, hlobo sithi uJesu uphilisa isiguli eBethsaida ngesabatha, ivesi lika-5. Kwakukhona lapho umuntu othile owayesegule iminyaka engama-38. UJesu embona elele azi ukuthi usenesikhathi eside enjalo, wathi kuye, uyathanda usinda na? Ogulayo wamphendula wathi, Nkosi, anginamuntu wokungifaka echibini xa amanzi ezanyazanyiswa, kuthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami. Verse 8. UJesu wathi kuye, sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Amazwi la ngamazwi asitshengisa impilo zabantu. nansi indoda le okuthiwa yayisigule iminyaka engamashumi amathathu lesiyangalombili esingathi kuba kufana nje lokuthi indoda le yagula kusuka ngo-1980 zithola kuzibuse kuze kube namhlanje ilokhe ithwele nzima iswele ubana ingasindiseka njani. Indaba le iphezu kwesiko elalikhona lezo sikhathi kuthiwa kwakunechibi abantu ababehamba besiyageza kulo begeza izono zabo bageze le mkhuhlane ababengabe belayo bekholwa ukubana bangena echibini baza kusiliswa. Seyikhona-ke le enye indoda layo eyayisazi ukubana kumele isondele kulelo chibi ukubana isiliswe. Uthi ngiswele ongangifaka echibini phambili indoda abakwabo babengekho behlobo zayo labomakhelwane labo bonke abantu ababekhona lezikhulu. UJesu uyayibona indoda lo uyayizwela ngobana uyazi ukubana abantu balobuminamina, abantu sebafelwa ngunembeza, abantu kabasazwelani, abanye abantwana kabananzi abazali, abazali abanye kabananzi abantwana. Iinkokheli zona kangikhulumi into abayikhangele bazikhangelele bona bodwa. UJesu uyayikhangela lindoda uthi ungazihluphi ngabo bonke laba bantu, mina Jesu liyindodana kaNkulunkulu. Nxa ufuna ukusinda sukuma uthathe uhlaka lwakho uhambe. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, baningi abantu abaseseleni bechibi laseBethsaida abakhangelela ukuthi mhlawumbe bafuna bangathola usizo bithi, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uvele usegcwele ububi siyabeqa siyabachiya kasibananzi sesizikhangela thina sodwa. UJesu uyeza uyayikhangela lindoda uyayihawukela. Hayi, indoda engujesu yindoda enhle kakhulu. Lawe kukhona okukuhluphayo hamba kuJesu. UJesu uthi sukuma uhambe. Banalethemba ukubana lawe uza kusinda, uza kululama, uphakame uhambe utshakale koze kuphila isilondoloze isigcine isizwele sihawu lathi sibe ngabantu phakathi kwabantu, sibe isizwe phakathi kwezizwe.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba Nkulunkulu oyingcwele, sithanda ukubonga umsazi othando lwakho ukuthi labo abantu besidela besifulathela besichiya besenza uthokozisa bona, nxa wena ukhona uyasivulela indlela usisilise sinike ukholo kuze lathi siphakame sihambe. Inyosa wenkosi yenu Jesu ahlala kusukela manje zobu naphakade. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silofundise Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili. Namhlanje ke kumpumela yemidlalo ye-PSL i-Highlanders inqobe iqembu le-ZPC Kariba 1-0. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulandela ukunqoba kwebandla leZANU-PF ngesilinganiso esiphezulu kukhetho lokudinga amakhansila kwamanye ama-wards eWesa leTsholotsho, ibandla le-MDC lithi linqotshwe ngoba kulokuxilibezela. Kodwa ibandla leZANU-PF lithi lizinqobele kuhle kukhetho njalo kuyazakala ukuthi ele-MDC licatsha ngomune linganqotshwa kukhetho. Amapholisa abikwa abigcwele ngobuningi bawo edolobheni leHarare kulandela ukuvinjelwa kwebandla le-MDC ukuthi liqhube umhlangano werali eMavuku namhla ngezizathu ezichiyeneyo. Ibandla leli njalo lithi lisadingisisa ke ngodlakela oluqhamuke emahofisini alo izolo. Njalo umbiko oyethulwe ngabatsha lugatsha lwabatsha lamuhla baleli bandla awulani lokwenza lebandla ngoba abatsha bavunyelwa ukuthi bezethulele umbiko wabo, kodwa khona kuzaxwayisiswa ngalolu daba. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukhale@studio7vaanews.com loba i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318 lisinike imbono yenu. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.